Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi uSithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weJuti okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliamente izolo, umphathintambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizimusi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizimusi zimpahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo we-duty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bayakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zekhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo estudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community on South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey kunzima ikakhulu kulabo abantu ababesebuyele ekhaya nje ne production environment yalawo ma products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungakhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama grocery kwamanye amazwe ukwenza ukuthi lithuthukise nalo i self production. So ungakukhangela kwenye level ungakuthi ukuthi kuzakunceda phambili, kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora i-problem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle, ngoba manje suzathenga ama-goods uphinde uyobhadalela i-duty, and of which it's not exactly like wonke lawo ma-goods are easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izoba hlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora kakhulu lapha South Africa.
Nxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa, siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku, akusaphileki, izinto sezidula okumangalisayo, okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngumpalakazi. Abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya. Yebo kunjalo, bayasadalala abantu.
Bayasadalala ngempela abantu. Ungakukhangela ivini namhlanje i-Reserve Bank ye-South Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile. Lokho lakho kuba nomthelelo, kumthelela ivini kuma-consumption goods, ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops irenti layo iyabe sibakhuphukele into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngcono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho yukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khonale akhathe down i-cost yokulayisha. Kanti nakho ma kukhathwa down ama-cost lawa afana nalawo leyo industry, nayo i-industry esuka isi-affected yabona ababalayishayo. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini eziningi.
Bathi noma layisha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Sikile singakezwa nkulumo, kodwa nje ma ungakucabangela from a distance uyabona ukuthi ma kuyukuthi abantu sebephoqeleke ukuthi behle bekhaya beyethenga i-grocery sebesekhaya, kuzoba nomthelela vele kumalayitsha. Kodwa-ke ma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo, akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba belama-connections bayawodi izinto ngaphandle kwelizwe, babuye bazitshaje at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakela ukuthi iZimbabwe isiproducer enough, ngabe akunankinga.
Yebo ke, lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxalo ngumntungameli inkomo weStudio 7. Yebo ke, okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile. Lingalitshona njani, livuka njani izulukandaba? Igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo, lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi. Lona athi ukuzazwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi walelibandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lomhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation. Wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu uze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indimba yawo yokwethulo kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho kusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo mhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu. Njengebandla thina sima loZulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo abo. Ukuthi uhulumende kaMnangagwa useqondisa udaba lwegugu round lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezu kwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakathele okunganani lo mhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu-Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiya kuwo njalo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiya kuwo umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu bebathebelele laseMidlands abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lolula lunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili iFreedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu wethu
hayi lati siyabonga lokho ke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Imbongi elodumo uObedi Dube obesegana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lo wawubizelwe abantu abatsha abasuka emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism. Kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Africa kawabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi babona ngingumuntu ofanele ukuthi bangamema laye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo?
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo, ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngacina sengenekane okwakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ekuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha Afrika emina abantu babesenza ama workshop lapho ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi i workshop okukhulunywa ngeculture le heritage nami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko
ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli
iqiniso lihle msakazi imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngiyehlilwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestivali minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo mnengi kakhulu kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi isindebele sithi injaka ikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba
leyo ke imbongi elodumo uObert Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uwele Niger emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafazwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya Mgweva yena engakathoniswa icala lakhe. Okumanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 nomuhleli njani basakaza abahle alibingelela lonke ngendawo elikuzo khona phela ikhona siyabonga izindaba ezethu lesethulela zona lana siyazizwa mpela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlalezana uPF ma ungabe usizi audio yala abantu amapostu la ahlukunyezwa lapha egolo ngo-operation duty ukuthini bona ma besizinto ezifana lazona lezo abantu besuswa yikwini ezweni lapho okwenza ama-South Africans angasuki ayigcwala kithi kwenziwa yini abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa inkunzi abantu abanjwa inkunzi ekhaya bayinziwa yonke lento le awusela mthetho ekhaya sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo zonke imali ezingenayo kaba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela bakhohlwe ngabantu abantwana bayarejwa kwenziwa yonke into into yangikhona umgabo ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba usazi ukuthi vele uzohlangana nani manje babula babulala abantu babe bayebophala laba babazi ukuthi babaveza ukuthi lina nelibulelo uzibani kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma hayi kodwa ke selidumele emansumpeni bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright umgaba lawo engakwazi ukuthi bazomjikela ngalwane last seconds oJonathan Moyo babesidla naye babefana nabo bona labo gawuli babekhuluma njengabo gawuli manje bakhuluma bekuphi lapha bakhona sephila koko umvundla umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu ale sesaba ukuthi uma usephile somvundla ukuthi ngezinto sithi chwathi usucabangela ukuthi yinja kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezana PF kuyayangisa kakhulu vele kuyayangisa noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ubaselantunya ngokubulala abantu kodwa into ezizenzayo aziyayangisa impela
Studio 7 salibonani livuka kanjani labalaleli bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurejwa kwabantwana abane 8 years baze bathola abantwana mina ngelami kwelami side bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu
otholakale esenza khona lokho ukurepa kwabantu erepa umntwana ajeziswe ngumphakathi umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ithaya kuphela ujise loyo muntu umuntu oyabe engafanelanga aphile umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla sibulale lo muntu lo obulala ingane angabizelwa amaphoyisa hayi amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila umuntu okanjalo akafanelanga aphile kufanele nje amandla afakwe kwizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo sithathele bona umthetho ngezayo umuntu wakhona akafanelanga aphile akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo opheleleyo ekhanda ongenza into ekanjalo emphakathini enganeni zethu bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla
salibonani basakazi bestudio 7 ngiyalibingelela labalaleli yemfu kuphendula ubaba lombe kuthiwa ngu-Engustoni Sibanda lo ocubungule ezombusazwe eyi wena baba shiwa dlana kuhle usutha kuzani uphepha ungambuluzela abantu akulanto abangayaziyo ungaze ukhuluma ukuthi ye isisisiko obulawayo lapha ngoba iyawina kuyabe kulezinye izindlu ezingaso zindlu ababerejisti ukhuluma ubumbulu bakho ngoba uyasutha wena weke osebenzela isisu sakho uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba sikuthwele nzima inxa yezekiyo naleyi kathesi abantu babulawa yizekiyo naleyi kathesi kunje emashonaland ngala bantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngamaseyidile abantu bezanu p f izeki iyakwazi ithule zwi kathesi iyala le voters row izeki iyakwazi ukuthi kulesi sothi esiningi kakule senza izanu p f ayikaziwini ukhetho wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zakho osebenzela isisu sakhe nguwo omele izanu p f utshele obani abantu dala bakhulu abantu bakwazi ukuthi izanu p f ayikaziwini ukhetho ezimbabwe lapha so uzama ukurobha abantu ucubungula ziphe ezombusasa ungumuntu wamanga alike lisihlonipha abantu shiwo abantu sathi sithwele nzima ezimbabwe leyikhuluma ubumbulu benu lapha thina kustudio
good morning studio 7 ya u-Engustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule labochuma labozenzo labomalaki is worse isiporore sibili ngumuntu wezanu lo umuntu lo into yazikhuluma kazwakali just zanu surrogate umuntu lwanomunye eveleni bezanu angikwazi ukuthi umuntu onjalo ucorrect but ukhanya ngumuntu wesintwini angazi ukuthi ulahleka ngamuntu lo umuntu lo is totally offside lo gawula azaphosa abe ngcono alo is a misdirected bullet akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba antu uyafidwa kanti bonke abantu ezimbabwe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe ilina studio 7 likuthatha ngapi ngona ukuthi wonke umuntu lami nginje sekumcubunguli wembusazwe kube baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uchamisa uzakwenzani baba nxa uzisapotela izanu yakho continue support your zanu maybe yabudlisa but uyakhohlwa uzwakalingathi usesouth africa uyakhohlwa ukuthi kwaba wabalekelayo kanti manje ufuna singafaki uchamisa sifake bani wena faka ubani singafaki uchamisa singafaka uchamisa siyathi umnanga kho wayengcono vele ukukhulumelani khonoko why not come to zimbabwe ukhulumelathi ula kanye wena wazi nuda la wena baba vele uyazibhayizela wabegoli suka-ke lapho ubuye wena uzolunga uchamisa vele definitely ngo-2023 uyangena uyathanda uthanda wena olakho olaye ofuna kungena sazi ukuthi ufuna kungene bani bufuna kungena umali makho ngombubani you cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene is our only hope wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani bufuna umgabe amegebe umgabe abuye angene
kuthiwa umnangagwa uzakhuluma mina nguvodloza omnyango umnangagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje kwakona ukukhuluma uyehluleka ukukhuluma ukhulume ngathi uyakhwindlula ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi ukuthi uzakhuluma akazi lutho lowo muntu ukazi lutho ngokubusilizwe kumangaliswayo wona la amadoda ogawule la abochuma dlanini kuhle bafowethu lizidlele lithuthi ningathi izanu p f yinto elungile uqambela abantu amanga ayisozi izanu p f ilunge ibulela panti ibulela ilizwe kwalina likhona pho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo akunanto enhle ukuthi uyenziwa izanu nomnangagwa umnangagwa akazi lutho ngumuntu owafundiswa njengomgaba ucuku olokwalela embusweni kambe kuyini angakwenza okuhle izandla zigcwele igazi bonke laba bantu ayobulawa ngumgaba anti ngunye owayethunywa lina libhizi lithi ye new dispensation uhulumende kamnangagwa senze lokhu nalokhu akula into nxa ivele imbi imbi madoda bogawule a dlala kuhle uzithulele udrayivele yo-ford ranger yakho mvuka kunika iGDC uzidrivele kuhle imoto yakho. Hayi ukuthi uthi khona abantu bezimbabwe bahlezi kuhle. Inkathazo ezikhona ngama-sanctions vela kulama-sanctions kuhluleka ukubusa ngathi silathi linikana amaplazi nanikana linalodi inkalakatha zamaplazi abantu labo iphovo lathatha la ithi chomfe labanikwa ngama-piece into ezingananamsebenzi. Umuntu angeke akwazi nokulima ama-eka amathathu kuthiwa umhlaba siwuthethe sikhululekile liqamba amangala izinikile lini umhlaba oyiwoza thathwa ngabantu yeulidifendani lowo mhlaba wenu kuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kade kuthiwa noma ingungu nayo ungaze uyizwa ikhala anti icina idabuka ngabona sebeseqa kakhulu iyabizadabuka ingungeni yezana lizabona-ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igqwetha elitshutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ugoqela labo abancintisa kukhetho lwama-midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lalesiphendulane ngayo e-democracy, ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala ne-presidential elections uTrump kancintangwa, waqilibezelwa. Yilabana abantu abavumelana labantu abahamba ngo-January 6. Abanye bangikhona ngabaka-January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress. Lo Vice President Pence uthi kungasethifaywa ama-elections ukuthi uBiden winile. That's very dangerous. Ukuthi abantu abanjengabona labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kuntshela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi iAmerica imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni idemokrasi, yibo abavotele bona labana abantu, kumbe abantu abangafuni abanye, yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu bakaTrump abawinileyo. Abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo, yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthu Trump. Abanye samsutha kudala but babe sebebaningi kakhulu ngoba kasoze avala umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezidlukuluza abanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe lokhu emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye. Amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo, Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni majority.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu ye-FIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo A. emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar ele Netherlands lizanqikilana lele Ecuador kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emdlalweni yalo yakuqala e World Cup. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilontu ngamile inkomo mina nsathatha ke ikhefu lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama libe lempela sonto elijukela.